isendaba ku VOA Ndebele.
Livuka njani mthwakazo omuhle olamukela emoyeni ngenjabulo ngolwesibili mhla ka 21 kumabasa 2020 nguntungameli Nkomo. Endabeni zekuseni lamhlanje.
Nxa yena ebengelanjongo yokwephula umthetho, kuzaba nzima ukuthi abajijisi babise ubufakazi obutshengisayo ukuthi wayelenhloso yokwephula umthetho.
Kulowesilisa obotshiweyo esetheswa icala lokwethula umbiko wamanga enkundleni yeWhatsApp owawusithi umongameli Mnangagwa seqhelise uhlelo lokuhlala ngekhaya yena engakakwenzi lokhu.
Siyabamukela abafowethu abavela eNgilandi, yilo leli lizwe abalitshiya linje, balitshiya lifile, lilokhu eqhubeka lisifa. Siyakhala kunye labo, kasihlanganeni silweni lo mkhuhlane lo we-COVID-19 obangwa yi-coronavirus.
Kube lokufuthelana phakathi kwezizalwane zeZimbabwe eziphenduke elizweni izolo zivela kwele-Bhilithane. Leziphathamandla zikahulumende phezu kodaba lokuthi abantu laba bazahlala ngaphi besahlolwa umkhuhlane we-coronavirus. Iintatheli zindaba zikhala ngokulahlekelwa ngomunye wazo njalo uRay Matikinye yena obhubhe ngelanga linye loGift Phiri. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Kulowesilisa obotshiweyo wamiswa emthethwandaba izolo esetheswa icala lokuthumela abanye umbiko wamanga enkundleni yeWhatsApp owawusithi umongameli Emmerson Mnangagwa seqhelise uhlelo lokuhlala ngekhaya ngenjongo yokwenqabela ukumemetheka kwe-coronavirus yena engakathathi leli nyathelo. Umsolwa ngomnumzana Love Mosho kusekwa oleminyaka yokuzalwa engamachumi amathathu lasithupha 36. Umiswe emthethwandaba kamantshi echitungwiza izolo walelwa ukuhlawula imali yesibambiso ibail. Omnumzana Jokusekwa uzaqhubeka evalelwe abe sephenduka emthethwandaba mhlaka 13 ngenyanga ezayo. Abachuchisi bathi wathumela abanye umbiko wamanga owawusithi umongameli Mnangagwa wengeze uhlelo lokuhlala ngekhaya ngamaviki amabili lokuthi lolu hlelo lwaluzaphela mhlaka 3 ngenyanga elandelayo. Lanxa uMnangagwa esekwenzile xathu lokhu, abachuchisi bathi umbiko owasakazwa ngomsolwa wawungamanga ngoba umongameli Mnangagwa wayengakathathi leso sinqumo. UMnangagwa yena uphume kumabonakude ethukuthele phezu kodaba lolu ngeviki edluleyo lapho aveza khona ukuthi wayeselaye amapholisa ukuthi abophe lo owayethule lumbiko. Watsho njalo lokuthi ufuna ahlale ejele okweminyaka engamachumi amabili ukuze abe ngumzekeliso kwabanye. Ukuhlaziya lolu daba sixhume igqwetha umnumzana Dumisani Dube.
Azingamafitshane umnumzana Zokusekwa ambondi kule lecala elikhulu wawulesidingo sokuthi ethuke ngoba udlulisele phambili i-WhatsApp message njengoba wonke umuntu odlulisela phambili. Nxa yena ebengelanjongo yokwephula umthetho, kuzaba nzima ukuthi abajijisi babise ubufakazi obutshengisayo ukuthi wayelenhloso yokwephula umthetho ngoba i-charge ayifeyisayo isekelwe phezu kwe-Criminal Precedent Evidence Act. I-Criminal Precedent Evidence Act yikhayela amacala ayenhloso. Nxa ungakakhomithi icala ungakayenzi icala yekhala kule njongo engqondweni yakho ukuthi yenze icala langikhona, then wasufeza ngezinzo. Sokuzaba nzima ukuthi abashifisi baveze obala obabele lobufakazi obutshengisayo ukuthi umnumzana Zokusekwa wahlosa oyethi ngesikhiwa bathi intention to commit i-offense ngoba yena ubengazi ukuthi wenze i-offense. So kuzaba nzima ukuthi etholakale lecala.
Umnanga kwa nguye mathupha owathi umuntu owethula imbiko le kumele aboshwe njalo avalelwe entolongweni okwesikhathi eside. Ngaleyo ndlela ubona imithethwandaba isenelisa yini ukulandela umthetho mpela baphathe udaba lolu bengela kwesaba ngoba luphatha umongameli welizwe.
Isenzo lesi setshengisele ukuthi imithethwandaba lenkantolo ayikho independent kumba ihlolisho ngoba samuzwa umongameli welizwe last week echinga kakhulu esithi abantu abadlulisela phambili inkulumo or abakuzwayo kuma-social media kufanele bebotshwe. So it's clear ukuthi i-judiciary ayisozi-actenini independent ngoba umthethwandaba asozi-actenini independent mina ikakhulu ema-magistrate court lapha okulabo umantshi abengelazivindi ambona ukuthi umantshi ole experience kumbe ayicourt engagweba umuntu over ama-allegations over icala elinje.
Alubana ethe watholakala elecala umsolwa lo ulakho ukuvalelwa okwesikhathi esinganani?
Asithi utholakala elecala akula nkantolo engamgweba ukuthi ihlale phakathi ejele njengoba kungokuqala ukuthi iyenze icala elinje, akanahistory kwe-propensity to commit crimes.
Umnumzana Dumisani Dube ligqwetha sixoxelaye ekobulawayo. Uhulumende uthi inani labantu asebebanjwe umkhuhlane we-coronavirus eZimbabwe lilokele kumachumi amabili lanhlanu. Uthi kuhlolwe abantu abangamakhulu edlula amathathu 457 izolo kodwa akekho ofunyanwe elomkhuhlane lo. Asebefile labo balogebe bathathu kuthi asebehloliwe lomkhuhlane bona sebephezu kwenkulungwane ezintathu 3308. Sibuze udokotela Solwayo Ngwenya ukuthi abangaba benakanela ukuthi balawo lomkhuhlane ikakhulu abahlala kobulawayo kumele benzeni.
Nxa umuntu ezwa engani ulawo lowo mkhuhlane eseqalisa ukuthi ahayize umphimbo kumbe ekhwehlela asizwa ukuthi umzimba wakhe usukhudumala, sixwayisa abantu ukuthi bangaze bagade imota kumbe imthova begade amabhasi besiya ezibhedlela besiyabona odokotela labomongikazi. Hhayi, lokhu asikufuni ngoba uyabe usuhamba uthelela laba abanye abantu ogade laba imota. Into okumele uyenze ukuthi ukhangele inumber zikakhansili okuthiwa i-Department of City Health, uyidinge leyo number ubusubafo nela laba bantu babezabuya ngeambulance yabo bezokubona emzini wakho wena bekubone nxa kwekuthi ugulumkhuhlane ongakhulanga kangako, bazathatha amasampulu lawa ukuthi bayetesta khona ngale babuye bazokutshela ama-result. Bayukuthi uyagula bale ambulance yabo bayakuthatha behambe lawo esibhedlela se-Stone Grove. Kuqakathekile ukuthi ungazi wavakatshelwa ngabanye abantu kumbukisa abanye abantu ukuthi usugula babuye bezokubona bebezokuthandazela ngoba uzabe uzabathelela lomkhuhlane ngabo. Abantu be-City Council laba yibo okumele babuye emzini wakho.
UZulu ungamshiyela sixwayiso bani dokotela Ngwenya?
Ye, mina bengicela ukuxwayisa uZulu jikelele ukuthi bahloniphe into ezikhulunywayo lezinto ezifakwayo ezinjengokuthi abantu bahlale ezindlini bengasaphumi. Kuqakathekile ukuhlonipha lezi zinto ngoba sifakelwa ukuthi impilo kahle yabo iphumelele iye phambili. Lo mkhuhlane akula muntu ongaphonga ukuthi abantu behlale phansi kungela sizathu. Isizathu salokhu yikuthi umkhuhlane lo uyabulala abantu, njalo ubulala abantu masinya. 2-3 days ma usuqalisa ukugula ukukhefuzela khonokho uyatshona. Uyabulala abantu abaningi. Yinto esiyesabayo kakhulu ukuthi abantu nxa bengelalwazi emakhaya langaphi ngaphi bazabe bengasoze bahloniphe lezi zinqumo okuzayenza ukuthi impilo zabo zibe mfitshane. Ngiyathemba ukuthi balalele bezwa ukuxwayisa engibatshele khona. Ngiyafisa ukuthi balalele sabe sibatshela njalo kusiya ngesikhathi ukuthi kathesi yenzani ukuthi kathesi yenzani ukuthi.
UDokotela Solwayo Ngwenya ngumqondisi wesibhedlela sempilo.
Um umsakazo we-Voice of America ulikhuthaza ukuthi ligete umuntu elimaziyo olwisana kakhulu lomkhuhlane we-coronavirus COVID-19. Ungakhetha umakhelwane wakho, inkokheli yendawo ohlala khona, abezempilakahle labanye. Ungenza njalo thumela igama lakhe lenombolo yakho uchasise ngamafitshane akwenzayo ku-email ethi voaleaders@voanews.com kumbe kuwhatsapp kunombolo ethi +1 202 465 0318. Ngizophinda njalo +1 202 465 0318.
Kube lokufuthelana phakathi kwesizalwane seZimbabwe ezingamachumi ayisithupha lanhlanu eziphenduke elizweni zivela kwelePilitane izolo leziphathamandla zikahulumende phezu kodaba lokuthi abantu laba kumele bagcinwe ngaphi okwamaviki athile besahlolwa umkhuhlane we-coronavirus. Isikhulumeli sikahulumende umnumzana Nick Mangwana uthi abantu laba baphiwe indawo yokuhlala eBellevue Teachers College kodwa bala besithi bafuna ukuhlala emahoteleni. Kepha abazi ngokwenzakalayo bathi abantu laba bebesala ukuhlala kuleli college ngoba izambuzi zingcolile njalo akula manzi. UMangwana uthi abantu laba bagcine belala kuphela kuleli kolishi izolo belindwe ngamapolisa ukuze bengabaleki. Akwaziwa ukuthi kuyiwa phambili bazaqhubeka behlala kulindawo na. UZulu weZimbabwe laye ungenele kulolu daba watshengisa ukwehlukana ngemibono, abanye becodoza abantu laba kanti abanye ngekade bebasekela besithi balelungelo lokuhlala endaweni ehlanzekileyo. Ukuhlaziya lolu daba sixhume isikhulumeli senhlanganiso ye-Citizens COVID-19 Monitor umnumzana Efihlela Ncube.
Siyabamukela abafowethu abavela eNgilandi, yilo leli lizwe abalitshiya linje, balitshiya lifile lilokhu eqhubeka lisifa. Siyakhala kunye labo, kasihlanganeni silweni lomkhuhlane lo we-COVID-19 obangwa yi-coronavirus. Kodwa kungeke kuze kwenzeke ukuthi kuphakathi kunje, kuphakathi kosizo olukhulu kangaka, ilizwe lingelamaphilisi, lingelamaventilator, lingelamamaski, lingelazinto zokuthi odokotela bagqoke, amanesi agqoke, lingenelisa ukubhadala amanesi lamadokotela, lingenelisa ukubhadala izisebenzi, lingenelisa ukuthenga impuphu, kungela kudla elizweni, kube lo muntu ofakwe wetelene. Hayi umdlalo onjalo nje kawukho. Awabadingelwe indawo eyinye, bangafakwe endaweni engcolileyo, badingelwe indawo kodwa hayi ewetelene. Singadlalini ngento embi kangaka kulo sizwe olungaka phakathi kwelizwe. Asenzeni izinto ezi-serious. Abantu badingelwe indawo ehlanzekileyo kodwa hayi iwetelene.
Udaba lwabantu abavela phandle kwelizwe lolu kumele luphathwe njani ngoba sibone kwezinye indawo lapho abagcinwe khona. Ngiphe umzekeliso we-Plumtree High School lapho kulabantu abedlula amakhulu amahlanu abagcinwe kuleyo ndawo abavele kwele Botswana. Labo bayakhala bathi kuminyene kanti njalo kabahlolwa. Kumele luphathwe njani lolu daba?
Udaba lwabantu abavela ngaphandle uhulumende kumele alubambe ngendlela ehlonipha amalungelo abantu, into yokuqala leyo. Kanti-ke lukuhambisane ukwenza kwakhe lalokho okumiswe inhlanganiso yezizwe yezempilakahle emhlabeni, i-World Health Organization, ukuthi abantu bangathintani, bangaminyani, bangathelelani igciwane, ngokuba kule ngozi nxa beminyene ukuthi bathelelane igciwane, kungenzeka njengoba bebuyile ukhona ogulayo phakathi kwabo abesethelela abanye basebegcina begula bonke. Indlela okwenziwa ngayo yikuthi kuphangisa ukuthi bahlolwe, bahlukaniswe masinyane abagulayo basiwe lapho abasiwa khona, kube sekulandelelwa labo abangabe beke bahlangana labo okuthiwa yi-contact tracing, ukuze labo belashwe, bahlukaniswe abantu, bangaminyaniswa, bavikelwe ukuze isifo lesi singamemetheki sigcwale ilizwe lonke. Uhulumende kalandele imigomo, izinto ezibekwe i-World Health Organization, iyo indlela yokuvikela ukumemetheka kwegciwane.
Uhlelo lokuvalwa kwelizwe lona luhamba njani khona ngapho kobulawayo njengoba solwengeziwe nje?
Lapha siyibonile i-lockdown iyaqhubeka ingezelelwa amaviki amabili okutsho ukuthi abantu baza baphakathi kosizo olukhulu kakhulu akula kudla imali zerenti ziyavela ngapi imali zokondla abantwana kuyavela ngapi amabhenki avaliwe imisebenzi ivaliwe ilizwe leZimbabwe alifani namanye amazwe ukuthi lingenelise ukudonsa isikhathi eside kodwa ke kutshayisa ikhanda ngokuba ngapha kumele kuvikelwe abantu kodwa ngapha abantu labo futhi baphakathi kosizo olukhulu kanti ke siyabona ngale zimputhini abantu imdiwe siyitholayo ngokuthi kule cembu lezombusazwe seqalile ukukhampena ukukhankasa ngempuphu yona liyosizo olungaka kanti lamapholisa sezibeka phambili komzila wempuphu yibase beyibutha sebebuyela kusona siyana isikhathi sikamgabe lapho babephila khona ngecorruption into enjalo kayiqondanga kumele ikhuze abantu kwenziwe ngendlela eqondileyo evikela amalungelo abantu kuso sonke isikhathi
Umnumzana efidlela Ncube ngowenhlanganiso ye-Citizens COVID-19 Monitor. Siphinde saxoxa njalo legqwetha umnumzana Dumisani Dube ngalolu daba.
Balungile ukuthi behlale endaweni ehlanzekileyo okungasoze kuphambanise impilakahle yabo. Kodwa umphathi welizwe ngomthetho wafakileyo lalo lungelo lokuthi abantu bethathelwe amalungelo wabo wonke ngomumo esikuwo nxa bengasehleki indawo abahlala kiyo kufanele ukuthi behambe imthethondaba yiwo ongadiclare ukubana izenzo zomphathi welizwe kumbe zamapholisa sisekelwa isisekelo sombuso weZimbabwe uhulumende ke ngathi maybe lo wenelisayo ukuthi ehlale ehotelini nxa bengalitholi ihotel eyathi lingamvuma ukuthi ehlale ngesikhathi esinje ezihlalile then okwesibili ngomthetho awona muntu ongaliswa kubana abuyele eyikiwe xa lezi kuyizalwana zeZimbabwe zilolungelo lokuthi ziphenduke ekhaya
sesikhangela ilizwe elingakwenelisa ngabe abantu laba bahlaliswa ngaphi kumele kube lomahluko na ukuthi abavela kwele Botswana bona bahlaliswa ngaphi kuqhathaniswa lalabo abavela emazweni aphetheya
inkinga yokuthi silabaphathi abangelazwelo labantu kwamanye amazwe I think umhlaba wonke jikelele sibonele kule mthetho ophasiweyo ukuthi abantu abalamahotela bathathelwe amalungelo yikho ukuquarantena khona abantu inkinga yokuthi kwelakithi ngabantu nje abangela abangenanhliziyo ukuthi ngeke uthatha abantu uye bafaka endaweni engelamanzi usithi wenzela ukuvikela icorona kuba-expose kweminye imikhuhlane njengabo cholera diphtheria leminye imikhuhlane nje thuthwe i-waterborne disease ukubandlulula futhi abantu ngokuthi abavela kwele Ngilandi abavela kwele Botswana asonto ivunyelweyo emthethweni isisekelo sombuso weZimbabwe asikuvumeli khonokho kodwa njengoba kuyizikhathi ezingajwayelekanga kungeke labo basole kakhulu ngoba funa bebengakukhangelelanga kodwa lo lalo kwelamalungelo akhe adlanguleyo kule mvumo ukuthi imthethendaba uyedeclare ukubana izenzo zohulumende lezi azephule amalungelo abantu ngesekelo sombuso welizwe leZimbabwe
umnumzana Dumisani Dube ligqwetha ubexoxa ecingweni losithandekile Mhlanga weStudio 7 Izindaba ziphakathi kokukhala ngemva kokubhubha kwenye njalo intatheli umnumzana Ray Matikinye yena otshonela ngalinye lentatheli izindaba yeDaily News umnumzana Gift Piri ngesonto uMatikinye ubeyintatheli izindaba ehloniphekayo njalo ubikwa ewile nje esendlini yakhe kobulawayo wahle wathula Umufi wasebenzela amaphephandaba achiyeneyo agoqela iFinancial Gazette kanye leDaily News. Umnumzana Piri yena ubikwa ezabekwa kobulawayo namuhla. Sixoxele siphathamandla senhlanganiso yeZimbabwe National Editors Forum umnumzana Njabulo Ncube.
Hayi silahlekile kakhulu njengenhlatheli izindaba zeZimbabwe ngobaba uGift Phiri obe ngu-assistant editor we-Daily News lobaba uRay Mathibinya obe wasebenzela i-Daily News kodwa obeseliqembu ezimele lodwa ayi-freelance wakuphi lobaba uMathibinya bebebaziwa benjengabantu abebekwazi ukubhala bekungamadoda ahloniphekayo kakhulu entatheli izindaba zeZimbabwe. La madoda ababili afundisile entatheli izindaba ebezivela emakolejini izingena kulumsebenzi. Ungabala ama-obituaries abhaliweyo, hayi bayakhuluma bayasho ukuthi bebephethwe ezandleni ezinhle befundiswa ukuqeqesha.
Amalungiselelo okungcwatshwa kwababili laba lingaba lolwazi yini lokuthi aminjani?
Imbiko lokhu ifika nje ngokulungiselelwa kwekubekwa kwamadoda amabili. Wonke ukhanya ngazathi aza bekwa koBulawayo. Umzimba kababa uPhiri usuke nje eHarare ebusuku ukhangalelwe ukuthi wabekwa ngo-10 eWest Park. Lokho esilindele ukuthi sizwe kwekumuli yako ubaba uMathiki ukuthi umsebenzi uzenziwa nini. Ngamafitshane silahlekelwe silusizi kakhulu. Zimbabwe National Editors Forum silabo izihlobo zabo emthandazweni yethu njalo sithi lezi intatheli zindaba zilale ngokuthula.
Umnumzana Njabulo Ncube ngowenhlanganiso yeZimbabwe National Editors Forum. Seli kubonile na okusemaphephandabeni namuhla. Iphephandaba leChronicle lithi idolobho lakoBulawayo yilo elikhokhelayo elizweni ngenani labantu asebebotshelwe ukwephula umthetho wokuhlala ngekhaya ngenjongo yokwenqabela ukumemetheka kwecoronavirus. Idolobho leli lilabantu abedlula inkulungwane ezimbili 2214 asebebotshiwe. Iphephandaba leHerald lona lithi uhulumende seqatshe izisebenzi zezempilakahle ezedlula inkulungwane ezimbili ukuze ziphathise kumpi yokulwisana lecoronavirus. Zobu isikhathi senu balaleli lapho esilipha khona ithuba lokutsho iloba yini okusenhliziyweni zenu.
Iye linjani balaleli, ngiyalibingelela. Gama lami ngunkosi Khona Khuphe. Hayi sivele usizi ngecorona futhi ngawunkulunkulu siwasingenela nemabhoda abakephi kumbe ngaswa kuyadlula emabhoda abantu basethwaba lecorona kodwa lokhu hayi ngendlela abantwana sebeyakufeka ngoba ukhayele South Africa, Botswana, impahla bezisuke ukuthi livele impuphu beyihambisa labothukela laboni boni phela abantu bonke bebethemba abantu abasemazweni mangcenzana sokunje sokuzima hayi beswele uhulumende eshiwa bakephi basizwile kodwa lokhu hayi lokhu bathi sesifikile hayi hayi sesifila sesakwazi ukuthi umkhuhlane lozaphela kuthini njengoba lokho kungezelelwa lamalanga lasho ukuthi kuyabonakala ukuthi hayi lokhu umemetheka ngamandla kodwa besicela unkulunkulu angenele la isiwo ngoba yenza abantu bekhaya sebeyakufa ngoba imali zonke ziye-South Africa ziye-Botswana ziya kwamanye amazwe athiyeneyo so athe sakusathumezeka izimali sokunzima indawo zonke zivaliwe hayi hayi besicela unkulunkulu angenele bakethi basizwile kodwa lokhu nxa ukuthi uhulumende ulezinye inhlelo phela aholise abantu ukudla emakhaya bathole ukudla abantu bangabe lokhu bemelela
babangama. Sanibonani basakazi beStudio 7 kunye nabalaleli. Mina usuku lwami ngike ngabona izithombe zika Vice President uChiwenga
ehamba ehlola ngazuthi uhlola amatende lawo uzofaka khona abantu abazobe bequarantine elokunjani abe coronavirus. Okungikhathaze kakhulu ukuthi kushiwenga ugqoke ihovorosi le elophuzweni eyokuzivikela. But okungihluphe kakhulu ukuthi umnensi omthela nge-sanitizer ezandleni ufake nje kuphela imask, akanazo impahla zokuthi zimvikele. Kambe ngicela ukubuza ukuthi abaphathi belizwe omongameli bayakuqakathekisa yini iy'mpilo zabantu abasebenza ngabantu na, especially ezamanesi.
Salbona bala lenya lebingale la meneka malamu yena lomuntu ohlale eqamba. Yes yes wasibili ngecorona kodwa sesifona izindlala njengoba abantu abaningi bebephathiswa from South Africa leBotswana. Hayi lokhu sokusebunzineni ebantu njengoba uhulumende weZimbabwe vele kaholisi bani ukuze siyacela sibili ukuthi nga uhulumende laye uyabona ukuthi bakhulumana njani kodwa lokho singafelwa ngabantu, abantu vele bazakuva. Siyacela sibili uNkulunkulu makangene le ndawo enjengalezi. Siyezwa sibili ukuthi i-corona sisiyehla. Hayi 1 meter alibi right le 2 meters ukuthi abantu bawubambe umthetho. Hayi siyabonga abalaleli bethu elisilaleleyo sikhuluma. Mbingelele bonke abalaleleyo ngalesi sikhathi. Mina ngukhuphe vele Homestead ekhezi.
Thokoza omuhle olubingelelayo umelusi Dube ngenjabulo. Hayi msakazi thina sinakho enhlizweni zethu ukuthi indaba yecorona leyi isibizele emuva yasilimaza kakhulu esimeni somsebenzi, esimeni somnotho wemali. Silimele kakhulu, asazi ukuthi kuyolunga kutheni, asazi kuyolunga nini. Esingakutsho esingakugcizela ukuthi kabahlale endlini abantu njengalokho president besitsho, behlale endlini begeza izandla bengabamba ubuso, befake lamamaski, bengathinti amehlo lamakhala lemlomo ukuze sibavikele, bengenzi imihlangano emikhulu yamasonto lani. Siyabonga msakazi.
Sanibonani basakazi abahle, ngithemba liphilile lapho elikhona. Msakazi omuhle, into ekhona nje siizanu abantu basemandebeleni kabalandaba lapho. Okwabo abakufunayo bafuna ukubuya ngesikhathi sevoti yobanikeza ukudla beqede behambe. So into eyenzakalayo msakazi wami, izanu iyehluleka iyahlukanisa abantu. Lokhu le moya wona lo owakudala njengoba sasicabanga ukuthi ngumgabe, sokubonisa ukuthi umgabe kasekho, sokuyibo bona labo mnanka kasho ukuthi vele yinto yabo. Msakazi wami, angibona ukuthi njengoba iVictoria Falls injana msakazi wami, ingashota isibhedlela esikhulu kuyikho lapho kufikela khona izethekeli ezibuyayo. Imali yafika iyangena eVictoria Falls wayithatha bayise Harare.
Labo bekungabalaleli beStudio 7 abasithumele imilayezo yabo ngeWhatsApp. Lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Singene kwezivela kwamanye amazwe. ELeSouth Africa lithi liza kwengeza uncedo lokudla elilupha izizalwane zalo eziswelayo ngalesi sikhathi somkhuhlane we-coronavirus. Kulesi ndlova ebesivunule njengepolisa esivuke ubhova sadubula sabulala abantu abalitshumi lasishiyagalombili kwele Canada izolo. Siziqhibeke ezekuseni ngodaba oluhamba phambili khonapha eMelika. Amanye amankampani amakhulu kuleli lizwe agoqela elungisa indizamtshina eBoeing asevulile lanxa abezempilakahle besithi lokhu kufaka abantu engozini yokuthelelana umkhuhlane we-coronavirus. Umkhuhlane lo usubulele abantu abangu 42,500 eMelika kuphela, njalo wahlasela abangu 791,000. ukuziphetha ezekuseni sikhangele ebezihamba phambili. Kulo isilisa obotshiweyo eseteswa icala lokwethula umbiko wamanga enkundleni yeWhatsApp owawusithi umongameli Mnangagwa seqhelise uhlelo lokuhlala ngekhaya yena engakakwenzi lokhu. Kube lokufuthelana phakathi kwezizalwane zeZimbabwe ezifike elizweni izolo zivela kwelePhilitane leziphathamandla zikahulumende phezu kokuthi abantu laba kumele bahlaliswe ngaphi besahlolwa umkhuhlane wecoronavirus. Kwanele Mthwakazi, likhumbule zikhona ezakusihlwa ngowaFast 7 na. Asibeni sonke kweze kuseni kusasa ngowaFast 6. Olivalelisayo, Muntungameli Nkomo.